Sikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 26 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sidanile sila ukuthi ngemva kwesikhathi esingaka lokuhamba kungaka size sifike la silindele ubaba ufike umama efika ubaba engekho sibe sesiphongutshelwa ukuthi abantu sibuyele.
Umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Tabengwa yena obhubhengo lwesine sephiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero. Kusenjalo isidumbu sakhe kasisafikanga koBulawayo njengoba kukhangelelwe namuhla.
Okwenzakalayo eGweru yikuthi abantu beZimbabwe babuthene, ubukhokheli be-MDC bubuthene. Babuya bonke ngobunengi babo buvela kuma province atshiyeneyo.
Abasekeli be-MDC baphakathi kokukhetha inkokheli yabandla labo entsha, sikhuluma nje emhlanganweni wabo we-National Congress oqale ngolwesihlanu eGweru njalo ophela namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla lezaphu njalo ongomunye wabantu abahloniphekayo kakhulu abalwa impi yenkululeko umnumzana Dumiso Tabengwa sephiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero. Isidumbu sikaTabengwa besimele sifike koBulawayo namhla sivela kwele South Africa, kodwa kasisabuyanga ngoba ibhokisi lakhe libikwa lehlulekile ukungena endizamtshineni. Kubika uAlbert Ncube.
Amakhulu abantu ababuthane egcekeni lendizamthini eJoshua Mkabonkomo International Airport ukehlangabeza isidumbu sikaTabengwa basuke betanile ngemva kokwaziswa ukuthi isidumbu kasabuyanga ngendizamthina eze lomkakhe uZodwa. Ekhuluma le ntatheli zindaba, umzekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi ubike ukuthi indizamthina e-SA Airlink ebimele ize lesidumbu lesi ibe ncane okubangele ukuthi ibhokisi lehluleke ukungena. Ngokunjalo isidumbu sesizabuya kusasa. Umohadi ubike njalo ukuthi ibandla leZANU-PF livumile ukupha uTabengwa inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero. Ngemva kokusuka egcekeni lendizamthina uZulu lubhekise koTabengwa e-Four Winds lapho umnumzana Gibson Spanda olilunga lomdeni abike ukuthi imuli sigoqe ukuthi isidumbu sifike kusasa njalo wazisa ukuthi uhlelo abalubekileyo alusoze lutshintshe laloba uTabengwa sephiwe inhlonipho yobuqhawe.
Uhulumende wesethe usemdikleli ukuba yi-national hero, kodwa akasoze aphambanisa iprogramu yethu. Usezangenela ukuthi ayethatha isidumbu sibuye eHarare sizokhona sibuye ngapha. uTabengwa wathi no. Yebo, siyavuma ukuthi adikleye ukuba yi-national hero, lizakwenza konke okumele likusupply le mngcwabeni, kodwa ethi program kayidistetshwa, lezethu izikhulumi kazidistetshwa.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumne wabo kaTabengwa uSipho, yena othe uTabengwa uzabekwa ngomgqibelo esigabeni semanxeleni entaba zinduna.
Ingumgqibelo emanxeleni silahlelwe kakhulu okunzima kakhulu sibili, ngoba nanguye kade ngathi usengubaba wethu futhi. So nguye kade sihlanganisa ndawonye asikhuze nxa sezinto ezingaqondanga. So silahlekelwe sibili ngendlela enkulu. Nguye kade sibamba ndawonye athi senze lokhu, singenzi lokhu.
Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Hlandla yamangu endiweni ngomunye walabo abakade belinde ukwamukela isidumbu sikaTabengwa.
Kunzima kithi, kubuhlungu kakhulukazi kithi ukuthi kade into elula enjalo iphutha lingene ngaphi kwakhona.
yikho ke kuyasithinta kuyasihlepha ngaphakathi kwethu sizamvalelisa ngosiko lakithi ngendlela yakithi ngoba lapha sikhuluma ngeqhawe
uNkosazana Grace Nuku ngomunye walabo abaveze ukudana okukhulu ngalokho kwenzakale lamhlanje
sidanile sila ukuthi ngemva kwesikhathi esingaka lokuhamba kungaka sizwe sifike la silindele ubaba kufike umama umama efika ubaba engekho sibe sesiphongutshelwa ukuthi abantu sibuyele zingapi inkokeli ngenxa yokuthi inkokeli sifile umzimba wayo simele usupheke kanjalo uhamba uchiyana nabantu bayo
udabengwa wabhubhele kwelekhina ngolwesine esendleleni yokuza ekhaya esuka e-India lapha kade selatshwa khona isidumbu sakhe sesikhangelelwe ukuthi sifike kusasa ngehola lethumi lane ngimele umthakazi we-Studio 7 ngikobulawayo ng-Albert Ncube
Abasekeli be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa baphakathi kokuvotela inkokheli yabo entsha sikhuluma nje emhlanganweni omkhulu owe-National Congress oqale ngolwesihlanu eGweru njalo ophela namuhla. Izolo leli bandla likhethe inkokheli yogatsha lwabasakhulayo njalo namuhla likhetha abasekeli bakaChamisa abathathu. Umgcini sihlalo unobhala jikelele lenkokheli yabesifazana. Sixoxelo meli weBinga North edalele parlamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda esemhlanganweni lo wachasisa okunengi.
Okwenzakalayo eGweru ukuthi abantu beZimbabwe babuthene ubukhokheli beMDC bubuthene babuya bonke ngobunengi babo buvela kuma province atshiyeneyo njengoba usizwa ngemva kwami abantu behlabela bejabula behlabelela upresidenti wabo besitho ukuthi bonakabala omunye upresidenti abamaziyo ngaphandle kuka presidenti wamajaji bona bazi upresidenti owakhethwa ngabantu upresidenti uNelson Chamisa bahlabela abantu kathesi ama province ayangena ayalayina ayavota bavotela ama vice president kusehla kusiya phansi kugcwele kutempi baphakathina kwestadium sase Ascot bajabula ngoba bathi bona iCongress leyo kuphela kwaya kuthi phela okuyaphutsha ngale kweCongress ukuthi ukuthi sokuyiZimbabwe entsha ngike ngahlangana labanye nje ngizihambela eGweru ngezwe abantu besithi bona bakhangelela ukuthi le RTGS value yayo siyaqansa ngemva kokubana iCongress leyo ingaphela bakhangelela ukuthi le RTGS ingaqansa ngoba umbuso ngokubona kwabo umbuso osezandleni zikaChamisa nezandleni zeMDC hathi kuzaniphile
Ukhetho osolwenziwe kathesi impumela yaziswa singathi ngolwaba sakhulayo kuphela olwenziwe izolo kumbe lukhono olunye osolwenziwe
akusela olunye ukhetho osuke osoluke lwenziwa ngaphandle kwalaba abasakhulayo kuphela okwakhathesi ukhetho olwenziweyo ngelama youth yilo oluphelileyo khathesi sikhuluma kanje babhiza abanye bayahlabela abanye baphakathina kwestadium bayavota bavotela ubukhokheli babomama bavotela ubukhokheli be-main assembly lokho ke yikho okwenzakalayo khathesi akukapheli kusesekhatshana I think ngikhuluma kanje mbonangani sokuvote ama-provinces mhlawumbe awafika amathathu kumbe amane phakathi kwama-provinces angu-13 esilawo ngoba sinama-provinces angu-10 ngaphakathina kwelizwe besokusiba lama-provinces amathathu awaphandle kwelizwe so yikho okwenzakalayo khathesi ngasegwele
libona ngani lizaqeda liwugqibe umhlangano wenu njengobe kuvele kuhleliwe le mpumela liyazise namhlanje
sikhangelele ukuthi kungaba njalo kodwa ngenxa yokuthi ama-delegates asuke abamaningi ukwedlula lokho kade sikukhangeleli besingakhangelanga ukuthi abantu ngobuningi babo bazabuya ngenxa yobunzima obutholakalayo ubunzima bokuswela amafutha okuthi abantu behambise njalo ngibona ngani singangena kuze kuyefika ngaphambi kwehola elanamhlanje lobusuku banaphakathina kwanamhlanje ukuthi ukuthi siyangena kuMande.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumeli weBinga North etalele parlamente njalo ulilunga leMDC sixoxela esegweru. Umbukiso weZim Expo oqhutshelwa eChicago khonapha eMelika uyaqhubeka namuhla lapho kwenziwa khona imicimbi echiyeneyo. Komncintiswano wokudinga isiqamula mayezi owemizimbabwe USA oyenziwe emadabukakusa kunqobe uNothando Jack yena usekhangelelwe ukuncintisa kuMiss Zimbabwe ekhaya. UNothando ulandelwe nguNatali Mushore obe ngu-first princess kwazothi uNyasha Madzakure waba ngu-second princess. Namhla kulomdlalo wenguqu lapho kuyabe kuthengiswa khona ukudla kwesintu. Intatheli zindaba yethu uGibbs Dube usembukisweni lo. Siyakwamukela kuhlelo Gibbs.
Yebo Ntunga, kunjani?
Hayi, siyaphila. Kwenzakalani eChicago namuhla?
Ye, kuna manje ke ngisenkundleni lapha ke esikolo lapho kudlala khona ama team amane. Engobukileyo kathesi iZim Atlanta leChicago. Sibili umdlalo wangkhona ukhanya uhamba kuhle okumangalisayo. Ungazani ke iZim Atlanta iyanqotshwa ngetuka not iChicago, so kuyafiwa lapha ke intukameli. Kuzobuya ke nxa sikhangele abantu abadlalayo khonapha, abanye bangkhona ngamajaha asakhulayo njalo abanye abantu angani sebekhulile kancane. Kodwa bakafiki phela abaningi bangkhona ama-60 years. Ngase sikhangela futhi okunye kulokudla okuphekiweyo sibili okwesintu okumnandi kakhulu. Ngike ngathaya umngqutshu lapha Ntunga, ngathaya-ke le nhloko lamangqina into ezinjalo ezivele ekhaya. Nxa usibukhangele futhi le dobi into ezihlabusayo sibili okunye okumangalisayo. Siyabona okunye okwenzakalayo ukuthi abantu bakhuluma kakhulu ngezamasiko lapho ukuthi kambe abantwana babo bayangaphi empilweni. Njengoba-ke abaningi sebathatha isiko lalapha, abanye bazalelwa khonapha Ntunga, so ukuthi baze bebambe isiko kungazani kuyahlupha kakhulu. Kodwa-ke ngathi engubukeleyo kathesi sibili inguqu imnandi kakhulu inguqu yangkhona. Nxa ubona abafana belitshayele emambuleni kanje, umnandi okunye okumangalisayo. Ngikhuluma nje kathesi i-offside, kodwa ulebusekele kwahamba kwaba njalo. Umndoda wangkhona Ntunga ukhutumbekwa, uyazi ukuthi yobelahlohle wabetshayele egangeni, kodwa kade i-offside. So okunye-ke Ntunga ongafisa ukwazi kuyinifoyi.
Sikhangele zamabhizimusi lapha Dube, osomabhizimusi kade bebukisa. Nxa ukhuluma labo bakhona yini abathi batholile mpela ama esingathi i-business babatholile abantu abafuna ukudlelana labo bathenge mhlawumbe abakuthengisayo?
Ye, kunjalo sibili Ntunga. Okukhanya sibili kukhona lapha bengikhuluma labanye osomabhizimusi, obunye wabo ngokuhambisa impahla ekhaya. Abahambisa lokho ama-drum. Uthi-ke abantu bebebuya bebaningi lapha kade etshengisa khona impahla zakhe. Kuzobuya-ke abanye njalo abaningi bathe bajabule kakhulu ngoba kade kungaso bantu kuphela abale Zimbabwe kade besembusweni wabo somabhizimusi. Labanye-ke abakhona apha eMelika, lo munye nje oyedwa okuthi akade vele eMexico, kukhanya ngazani bayathanda sibili ukuthi bezwe ukuthi ilizwe leZimbabwe lime njani. So sizwile njalo labantu be-embassy bebengafuni ukuthi bekhulume lathi, kodwa bebekhuluma sibili bangalo bathi hayi kungani labo bathakazelela ade bekubona. Kuzobuya-ke le-MDC la kathi ikhona khonapha itshengisa-ke impahla yayo, okunye kathi belo amakhepesi belo umculo belo nto eziningi sibili kakhulu. Njalo labo mama be-MDC bakhankasela ukuthi baqoqe isicathulo eziyanikwa abantu abangani bayahlupheka kwele Zimbabwe. Mbona ngazani-ke umkankaso wabo bathi uhambe kuhle kakhulu. So khonokho-ke kungabe kungaba yibhizinisi, kodwa ikhona okunje abakukhankaselayo. Kuzobuya-ke omunye usomabhizimusi ovela kwele Zimbabwe ukhona khonapha-ke uthengisa inkomo. So uthi yena beze batshela lapho abantu ukuthi hayi yena ule nkomo zakhe sibili azifuye eplazini, ngakho uyafuna ukuthi adlelane labanye abakhonapha kwele Melika. Ukudlelana kwangkhona kuyabe kunje Ntunga, ukuthi nxa ufuna inkomo kumbe zingu-10 osuza kwenza wena suzathi-ke uwode khonapha kwele Melika ubhadale nge-US dollar, yena sekunika uplatform kumbe kuthiwa yini inkomo enkulu yangkhona yena leyi abe sekunika khona ngapho, kodwa ibhadale nge-US dollar engapha. so kunjalo ke Ntunga.
Mhm, hayi siyabonga Dube. Ukhulume ngokudla kwesintu, akhona amasese.
Hayi ukukhanya ngazani amasese mfana ekhaya akhona sibili ngingakubona. Wona lana owaziyo mvuka Nkomo. Ave sinandi ngendlela okwaziwa kubona yawuzi abasezi anjengamakhewu ungavele uwanade ke fowethu yeyi wena uyahamba ubona izinto nyakuthela sokunjalo Ntunga.
Hayi siyabonga Dube ngokuba lati kuhlelo
ebezokile kakhulu Ekhomo ba
loke ngugibs Dube intatheli izindaba ye-Studio 7 sixoxela lapho esembukisweni we-Zim Expo oqhutshelwa eChicago khonapha eMelika. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Wobe. Namhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Thondela Ishoko, yena owaqala uhlelo lweKeep Bulawayo Clean Campaign. Seze ukuthi ngeviki edlule uShoko wanxuswa kwele South Africa ukuze aqale uhlelo olufanayo. Wothambe kuye siyezo kunenye. Shoko, ngiyakwamukela kuhlelo, asithinteni udaba olukhona egodwini. Kuyini okwenza ukuthi uqale uhlelo olufanayo kwele South Africa?
Ngiyabonga Mike lokusinxusa namhla ngiyajabula kakhulu ngokukwanisa ukukhuluma lawe ngikutshela ukuthi sahamba njani eSouth Africa. Sanxuswa ukuthi siyenza i-clean up labanye esahlangana labo through i-social media labo abathanda i-environment. So basinxusa Deep Sloot ward 113 eJohannesburg. So sahamba sibili sahlangana labanye sabonisana lemkhankaso wethu esiwenza ngapha ekhaya koBulawayo. Safundisana, sabonisana ukuthi hayi nxa sifuna ukuthi sibe lama environment amahle kumele sisebenze kakhulu lama communities ethu. Sifundisane ukuthi ingcekeza ayibambi muntu oyabe ehlezi phansi, so kumele lathi senze njani sibe active lokuye keeping ngekeza where it is piling up. So sibili hayi ngiyabonga sahamba kuhle sibili lomkankaso lo sukhona eGoli.
Awungitshele ke mnumzana, njengoba uhlala koBulawayo uhlelo lo luzabe lusebenza njani, njalo ubona ngani uzabe usebenza ndawonye nalabontanga abadabuka kwele South Africa?
Yes, hamba phambili buti, sizasebenza kakhulu the council ye Joburg lama volunteers ahlangana lawo. Siyabe si-share information kakhulu and lathi sizazama ukuthi sibanxuse beke befike labo koBulawayo and lathi sikhangelele ukuthi sibuyele khonale. Khuluma kanje siplan ukuthi before sicelebrate i-day 1000 e-Keep Bulawayo Clean sizahamba foot eJoburg siyenze enye clean up on a special day. Sizalitshela lani in advance ukuthi nxa kulabanye abebeseduze khonale bebuye besijoyine. So hayi umkhankaso wethu uqalise sibili koBulawayo kodwa sukhona eJoburg. Siyajabula kakhulu lakho lokho.
Hayi sikuzwile Shoko. Isikhathi yiso sesiphelile, sesidiwe ngumangoyi mnumzana Gqiba uhlelo.
Hayi ngamazwi amalutshwane nje ngifuna uku-encourage bonke abantu ukuthi sibe proud of i-environment yethu. Singayekeli ama-dam site abe khona in our surroundings. I-environment yethu iyatshengisa lathi ukuthi singabantu aba-clean. So let's push for that. Yeah, hayi ngiyabonga kakhulu.
Isikhathi du mthwakazo omuhle lapha besixoxa lomnumzana uThondela Shoko, yena owaqala uhlelo lweKeep Bulawayo Clean Campaign. Singakagqiba uhlelo bengifisa ukuthatha leli thuba ukuphosela amazwi amabili amathathu kulemuli ekababa uDumiso Dabengwa, yena owasishiya ngeviki edluleyo. Kulemuli ekababa uDabengwa ngithi langaleso sikhala ndawonye njengelizwe. Kuwe baba Dabengwa sithi hamba kahle qhawa lamaqhawe. Sohlangana phambili. Isikhathi yiso esingasavumi mthwakazi omuhle. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3 BigMike3, yoni username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba ezichiyeneyo esiphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 p.m. kwanele kwalamhla olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Sibongeke o Big Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Zoku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyalibingelela kusihlwa namhlanje bazalwane. Ngiyalamukela lonke njalo ngiyathokoza ukuthi sihlanganele evangelini njalo namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhla ngikhangele umbhalo ovela kuPaul elobela kwabaseFilip. Ngikhangele ichapter ka-3 ngike ngibale lapha. Elokugcina ke bazalwane, thokozani enkosini. Ukulilobela futhi ngalezi zinto kakungidinisi, kodwa lina kuyalivikela. Manje lapha uPaul wathi eloba lolugwalo, kuyamangalisa ukuthi yena wayekhuthaza abantu abaphandle ngoba abalobi bembali yakhe bathi yena ngalesi sikhathi uPaul wayesentolongweni. Esentolongweni kungayisiyo leyo ukuthi kuyathiwa kumbe hayi uzakhutshwa liviki elandelayo, kodwa wayesentolongweni esemelela ukufa kwakhe. Njalo siyakwazi ukuthi intolongo zakudala kwakuyindawo eyayigodola, kwakulubhalu umuntu ayingena phakathi kulamanzi egodola eqhuqhe phakathi khonaphana. Usuku lwanamhlanje kudlule kuye kusasa, kudlule kuye kusuku olulandelayo, engakwazi ukuthi uyaphuma nini kuyaphela nini. Kodwa sihlangana laye lapha kuchapter 3 uPaul esithi kubazalwane, thokozani enkosini. Manje khangela ke umzekeliso njalo lesifundo lapho esingasifunda kuyo uPaul. Ngiyazi ukuthi khathesi nxa ngikhuluma kanje abaningi bethu siphakathi kwentolongo eyokuswela ukudla, engxenye siphakathi kwentolongo eyokukhathazeka ukuthi akula mali, awukwazi ukuthi kuvuka kusasa uzakwanisa yini ukugada umtshova kumbe ugada ibhasi yemsebenzini. Abanye asikwazi ukuthi kuvuka kusasa ukudla abantwana badlani. Awukwazi ukuthi kumbe umntwana uzakwanisa ukuya esikolo, engxenye baza kumxotsha bambisele bethi buyela ngkhaya uyedinga imali. Abanye njalo uyakwazi ukuthi awukwazi ukuthi kumbe umnikazi wendlu lapho loja khona, engxenye uzavuke sesithi hayi njengoba utshona uletha ukuthi namhla ukwanisi ukubhadala lo linyanga, ukwanisanga ukubhadala inyanga ledlulileyo, awukwanisanga kungcono uhluphume endlini yami. Siyakwazi ukuthi yizinto ezikhathaza abantu zonke lezi. Kodwa ke namhlanje niletha ukukhuthaza ukuthi asikhangeleni umzekeliso kaPaul. Uthi yena thokozani enkosini. Ukuthokoza enkosini kutsho ukuthi luthoko, ukuthokoza kokholo. Ngoba nxa umuntu esize enkosini ethokoza, uthi yena uNkulunkulu sendithatha yonke into endihluphayo ngiyiphanyeke kuwe, ngiyilethe kuwe, mina sengikhululekile kulumlando kulumthwalo, sendithokoza, ngithokoza ngikwazi ukuthi wena sulungise indaba yami. Ngakho namhlanje kumele sibe kwazi ukuthi singalanda uNkulunkulu ngokholo, sithwele yonke imithwalo leyi esihluphayo, sisindwa yizo zonke izinto lezi ezisindayo, kodwa siye kuNkulunkulu silokholo ukuthi baba wena uyakwazi ukuthi ngihlutshwa kuyini, njalo isandla sakho asimfitshane ukuthi sifinyelele singcedise udubo lwami. Namhlanje ungabe kumbunga umfelokazi, kumbunga intandane, kumbunga ubaba sibili ngkhaya, uyahlubuluzeka ukwazi ukuthi kusasa kuyavuka kunjani kumnyama. Ngifuna ukukhuthaza ukuthi phakathi kobunyama uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba, wathe bunyameli vuleka kube nokukhanya. phakathi kobunyama uNkulunkulu uyaletha ukukhanya, uyaletha into enhle. Isililo olaso ukukhalo lakho kungabe kusebusuku namhlanje, kodwa ikuseni yakho izalethwa okwehlukeneyo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu olaleleyo, yonke imithwalo ekhona kayiphume kayisuke ebantwini bakho ngegama likaJesu. Sithandazela ukuphiliswa lokusiliswa lokukhuthazwa lentokozo evela kuwe Jesu. Siyathandaza egameni elingaphezu kwawo wonke amagama. Amen.
Lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Selethemba libuzisekile kakhulu ngentshumayelo yanamuhla. Nansi impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalelwe endaweni esitshiyeneyo zelizwe namuhla. Iqembu leHighlanders lize lanqoba lalo ngemva kwemidlalo efika phose elitshumi lisikhaphansi. Leli qembu linqobe eleTelone nge-1-0. ITriangle United ibengutshikilopanqa 1-1 leBulawayo Chiefs. IMushowani Stars yona inqobe iHarare City nge-2-1. iCapes United layo inqobe iWange nge-3-0 kwazothi iDynamos Dimbare ibe ngutyikilo panqale ngezi Platinum 0-0.
Abantwana bami mama uyizina la abantwana bami mama uyibona abantwana banane bakaNkulunkulu uyibona abantwana banane bahlale tempelini mama uyizole izingane zikaNkulunkulu
Black Mambazo behlabela ke kamnandi lapho bethi singabantwana abancane abahlala ethempelini. Besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ukusiphetha nanze bezihamba phambili. Umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.